Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 ziwandlela 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje, elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisele Zimbabwe ukuthi lesulele izikwelede zalo ngamazwe omhlaba ngezizathu ezimbalwa. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police axwayisa izikolo elizweni ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo. Abebutho lakwele Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 emangweni weGaza laseKhan Yunis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa esithethe amanyathelo okujezisa izikolo ezingamachumi amabili lantathu 23 ezetheswa icala lokuxotsha abafundi abehluleke ukubhadala imali zama-school fees izolo kanye lalezo ezibhadalisa abantwana ngedola lasemelika kuphela. Lokhu kuveze namhla iliphephandaba le-Newsday lona elithi izikolo lezi zigoqela eseKudzanai Primary, Kureza Primary, Kuwadzana 6 Primary, Alan Wilson High School, Chinoyi 2 High, Glenview 2 High, Chiri Government School, Heathcliff High lezinye. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo liqhayisa abaphathi bezikolo ukuthi bengaze baxotsha abafundi ababe behluleke ukubhadala i-fees kumbe ukubhadalisa ngedola lemelika ngoba lokho kuyikwephula umthetho. Kusenjalo isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko exwayisa izikolo ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo ngoba sezisanda izehlakalo zezigebenga ezihlasela izikolo zihlomile zitshontsha imali. Izigebenga lezi zitshontshe inkulungwane phose ezingamachumi amabili zamadola eMelika, i-$17,000 eGeorge Slundika High School okobulawayo ngeviki edluleyo, njalo izolo zihlasele elomagundi zatshontsha imali engakaziwa ukuthi ibiyimalini. Amabhizimusi amaningi asezigcinela imali ngoba engawathembi amabhanga eZimbabwe. Sixoxele ngcwethi kwezonotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuqakathekile ukuthi izikolo zikhuthaze abazali ukuthi babhadale i-school fees emabhenki ukwenzela ukuthi baye esikolo nje bethwele i-proof of payment. Ukugcina imali yesikolo kumbe endlini kutshengisa ukuthi abantu bezimbabwe thina ezali ngezimbabwe asikabi nethemba kumbe i-confidence ukuthi amabhenki ayagcina imali yethu. Akula interest eyokugcina imali yebhenki, so kuyahambelana nje ngokuthi akula themba lokuthi imali zigcine emabhanki.
Izikolo zona singathi lazo sezizigcinela imali yini ebhadalwa ngabazali amafizi kumbe kuhlangana nje lokuthi isikolo zisanda kuvulwa?
Hayi, kwavele bayagcina imali ngoba siyazi phela ukuthi nxa ungazifaki imali ebhenki ama-expenses nxa uhlala ubhadala izinto esikolo, uthenga igrocery kumbe udinga ipetroli yamabhasi kumbe ubhadala iy'sebenzi, ukuthi yebhenki into yinto ezekeihlupha. Yinto ngibona nje bavele bezama ukugcina imali yezikolo, kodwa njengesitho nje ukuthi hhayi kuyingozi okwakhathesi.
Wona umumo emabhanga umi njani kulezi nsuku, ikhona yini imali?
Hhayi, imali nxa kuthiwa khona imali emabhanga siyakuthi singathole amagondi nokuthi hhayi la vele yabonakali la vele khathesi amabhanga lawo sebezama ukusebenzisa ukugcina amadola ahambelana ukuthi umesa yakufeye khona. Sikuphela siyazi ukuthi isikolo azizamanga ukugcina imali lama-building society, amabhenki okwakha imizi. Basawa kuma-commercial bank, yikho akanye ijelangani imali yakhona ngoba yiyo phela abaye beyifandile.
Ukhona ukuze abantu babe lethemba kumabhanga babungwenya baqiniseke ukuthi hayi izimali zabo zigcinakele hathi lokhwana okwenzakala ngalo yamnyaka abantu abalahlekelwa izimali ezinengi kakhulu kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze abantu bahlaliseke bafake imali emabhanga.
Kuzathatha isikhathi ngoba vele umuntu angalahla ithemba ngami kumbe ngawe kuyahlupha ukuthi alihuhle liphenduke. Siyohambelana ukuthi imali yakhona ivele iyalikhona ma iyinengi. Imithetho eyenziwa ibhenki enkulu i-reserve bank nabomthilincube nxa ingavele ibilokhu iphikisana iphoxana i-contradictory kuzathatha isikhathi ngoba umumo womnotho nethemba ekusebenziseni imali elizwe kuyahambelana ngikhola kuzathatha isikhathi okwakhathesi hhayi abantu balokhu thina silokhu sisathikaza ukufaka izimali zethu ebhenki.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ubexoxa lo ntungameli Nkomo e-Studio 7 eseharare. Idolobho lakoBulawayo liqhubekela phambili likhangelane lodubo lwamanzi. Uhulumende esebenzela ndawonye lekhansili yedolobho leli wenza imizamo yokuthi kuqale ukwakhiwa idamu leGlass Block Dam emfuleni uMzingwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lokhansila kaWard 9 koBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Kula bethu ke sasitumayo ukuthi bebonana nabo minister wabomeya uTom Clark. Chairperson we Future Water, Chairperson we Engineering, Operator Engineering, bahambake babonisana ke ukuthi singalungisa njani idoba lamanzi lakoBulawayo. Kodwa bathe bevela khonale ke kwabuya ke i-report eyabuya kumasipala wakoBulawayo kule mizamo yokuthi kuthiwa kule Glass Block Dam ekumele liyakhwe likwanise ukuthi lincedise uBulawayo endabeni yamanzi.
Udaba lolu lina njengomanisipala lalwamukelwa njani?
Kwaba lama-views ayishiyene imbono etshiyeneyo phakathi kwama-councillors. Kodwa-ke umbono wayo ugxume ku-committee committee resolution e-Future Water. Kwakumele khona ukuthi kuyenzelwa i-feasibility study kusuke khonapho kube sokukhanyelwa-ke indaba yezimali the-financial impact edamu lona lelo. Kuzokhangela ke ngento ke ezibamba ngezomthetho the legal framework pertaining to everything ke nxa sikhulumisana lokuvumelana nalabo abafuna ukuthi bephathe besincedise ukuthi kube lalelo damu. Kodwa-ke izikhalazo ezinkulu kade ziphuma ngezokuthi sakithi sona siyani isicelo esasicelayo since year 2019-2020 ukuthi iBulawayo ayideclare ibe yi-water crisis city ukwenzela ukuthi lokhu kusivuleleke ama-potential funders or partners ukuthi bezosincedisa ngendaba yamanzi ngoba indaba yegwayisha ngani le hayi amboni i-government yebo iyasitshela ukuthi ngesikhathi esinjeke sizawuthe sihotsha amanzi sukakholani kodwa-ke yingoma-ke esehlatshele for a long long time sibili-ke singakaze-ke sangene-ke ukuthi kumastudio ukuthi fuse ukuthi kade ingoma ithi so ingoma izaba yingoma until sizabona-ke izitshengiso zokuthi hayi nankamanzi kagwayisha ngani.
Zikhona na inhlelo esingazithi zingaphathisa kusikhashana sonesi esifitshane ukuthi uBulawayo yathola amanzi?
Ye, inhlelo-ke zikhona. Ngokokuqala vele sikhuluma ngendaba yama-water kiosk, sikhulume ngendaba yamabhawuza kwezinye indawo-ke kusithi ngama-highline areas lapho ukuthi vele singavula amanzi kafike nde zikhona indawo ezisemganini kube Nkulumani lase-Country Park ezingafinyelele ukuthi amanzi efinyelele efike khonale ama-water kiosk afakwe khonale lamabhori.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukhansila kaWard 9 koBulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Elemelika lithi alisei kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisa iZimbabwe ukuthi yesulelwe izikwelede zayo kulandela indlela ukhetho lwedluleyo olwaqhutshwa ngayo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe isiphathamandla sesigodlo seMelika eZimbabwe, unkosikazi Elaine French, kungxoxo ayiqhubele Studio 7. Elemelika beliphatheka kuhlelo lokuphathisa eleZimbabwe olwe High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Unkosikazi French uthi eleZimbabwe lathembisa kulezi ingxoxo ukuthi lizaguqula indlela eliqhuba ngayo ukhetho njalo lizananza amalungelo oluntu, kodwa alikwenzanga lokho. Asizweni amazwi akhe.
In the dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms. But as I started out saying, we really haven't seen those statements kind of translate into actions, especially when it comes to elections. We did not see those reforms before and during and after elections. Because of the poor conduct around elections in 2023, the United States mission here, the embassy, has decided to press pause on our involvement in the AFDB dialogue.
Ugcizelele wathi ubudlelwano beZimbabwe leMelika buyaxega ngenxa yokuthi alilandeli amalungelo oluntu njengalokho okwenzakala ngokhetho olwedluleyo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would characterize the relationship as strained between the government of Zimbabwe and the United States, partly due to the lack of progress on democratic reforms on behalf of the government of Zimbabwe, which I think were exemplified in the recent August 2023 elections.
Ingcweti ecubungula izombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera uthi inyathelo elithethwe eMelika lizabuyisela eleZimbabwe emuva.
Ngathi mina inyathelo leli lingaphambanisa sibili inkulumo lezi ezikweledi seZimbabwe. I-America uzabona ukuthi ilesi World Bank, ilesi u-IMF njalo ingabangani lamanye amazwe iZimbabwe elezikweledi lawo. So ukuphuma kwe-America kumbe ungaphatheki kwe-America ungenza ukuthi amanye amazwe njalo belandele lokhu bese ukuphazamisa inkulumo lezi. Ithemba ngelokuthi uzaba lokukhulumisana ukuthi ukuphuma kwe-America kungabi le impact enkulu kakhulu, kodwa siyakwazi ukuthi i-America le-Britain lamanye amazwe asentshulalanga ezikhathini eziningi benzile izinto zawo bebonisana. So silethembele ukuthi iZimbabwe izadinga indlela ezokuthi ikhulume le-America ukuze ibuyele kungxoxo lesi. Kodwa indaba ekhulunywa njalo ye-America eyokhetho le kumele njalo iZimbabwe ikubonisise, ikukhangele, ibone ukuthi singenza njani ukuthi iindaba zokhetho zingabi lokukhulumisana okuningi kakhulu every time senzakala.
EleZimbabwe lilezikwelede ezedlula amabhiliyoni amadola eMelika alitshumi lasikhombisa kunhlanganiso kanye lamabhanga eboleka imali agoqela e-African Development Bank, World Bank, le-European Investment Bank. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo eleZanu PF uMnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi abavumelani lombono weMelika ukuthi ukhetho lwalungakhululekanga ngoba ngempela lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Zimbabwe.
Abebutho le-Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 eGaza Strip, babulala abantu abambalwa bebathi ngamalwa ecatha adlulisa amalawulo ababizwa njalo ukuthi ngama terrorist.
Abogatsha lwezempila kahle emangweni ophansi kombuso weqembu ele Hamas eGaza Strip babika ukubana kulabantu abangamashumi ayisikhombisa 70 ababuleweyo kwalinyazwa abedlula ikhulu 130 ekuhlaseleni okwenziwe libutho ele Israel kusukisela izolo ntambama. Lulugatsha kodwa aluzange lihlukanise ukuthi inani lamasotsha aweHamas labantu makhaza abangabe bebulewe loba ukulinyazwa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathithambo wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Anthony Blinken esekwethekeleleni emhlubulweni oweMiddle East emizameni yokukhuthaza ukuthi amacele alwisanayo amise limpi ngokuhlala phansi ekhulumisana ukuze ingagcini isabalala emazweni amaningi akulomhlubulo esethatha icele kulimpi. UBlinken usemizameni njalo yokukhuthaza ele Israel ukuthi lingaphonguhlasela mahlayana ikakhulu endaweni ezigcwele abantu magaza, ikakhulu abesifazane labantwana abangahlomanga kumbe lithathe amanyathelo okubavikela. AbeHamas babulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 ekuhlaseleni abakwenze ngumfumfu nyakenye, bathumba abantu abaphezu kwamakhulu amabili 240. Kodwa ibutho lakwele Israel lona selibulele abesiPalestina abangabazi inkulungwane eziphezu kwezingamashumi amabili 23,300 lachaya lavadlaza indawo eziningi zeGaza okuchiye abantu abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million bengaselamizi.
Ababe izisebenzi zenkampani emba amalahle eWange eJongjian Investments abaxotsha umsebenzi ngomfufu nyakenye babuthane emgodini lo besithi bafuna izimali zabo abangaziphiwanga ngesikhathi bexotshwa. Inkampani le yake yetheswa umlando wokutshaya izisebenzi ngomnyaka ka-2022. Asenelisanga ukuxhumana leziphathamandla zalinkampani njengoba obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kulo mgodi othiwa ngunkosikazi Mindu ethe genelisa ukukhuluma emele inkampani njalo incingo zeziphathamandla zalinkampani bezingasatshelwa. Namhlanje isebenzi lezibhalelane phansi isivumelane lenkampani le esokuthi zizaphiwa imali zazo ekupheleni kwayena linyanga ngemva kokungenela kwamapholisa abophe njalo obekhokhela lezi zisebenzi. Exoxa le Studio 7 omunye wabaxotshwa umsebenzi uMnumzana Mbwana Makhawa uthe bahlala bephiwa izithembiso zokuthi bazaphiwa imali kodwa usuku selufikile ludluliselwe phambili. Welekelele sithi abantu abaxotshwayo bedlula amakhulu amathathu asimzweni echasisa.
Sanika one day notice kulapho khona akwathethi no umsebenzi awusekho kodwa na umsebenzi awukhona sathi oh no problem sasizaxhuma sizabuya ezindlini. After 2 days sokhathwe abanye abantu sebesebenza ama-fist job bebhadala khonapho khonapho cash in hand. Abanye basuswa basebenzela emopane ngale ngathi abakhuthwayo sathi ngathi 300 something.
Indaba zemali-ke zasezihamba njani laphana?
Indaba zemali thina esamiswayo latshela ukuthi imali zenu definitely zizangena month end ka-October. Sathi no problem njengoba lisinikeenza lethu lyezele lisinike imali zethu masinya masinya. Bathi no problem sese senzesenze sirani kwiro imali zethu zonke itrayi nama-leaf days wasakhonikwekwase kungene khonapho. Sathi no problem ayisangenanga yama-leaf days le ma-benefits kwangena imali esayisebenzela I think ithi from 1 October to khonapho esagcina khona esamiswa khona khonapho.
Namuhla-ke kuyini okwenzakeleyo?
Namuhla thina-ke sihambe ngale sifuna ukubuza imali zethu njengokusho kwabo ngemande esithi imali zenu by May esifike izolo Tuesday zizangena zonke sinathi no problem ngingayisho njalo hayi sathona ilanga sicheka amafoni amabalance kune akula lutho namuhla sathi madoda sihambenini sonkeni ama ex employees abangatholanga indlela abanye futhi abasebenzayo abangatholanga sathi yonke beyani phanje lapha sifike impilo le imali le because ngelise beyasebenza nayo imali yakho awakayitholi
kugcina sekusiba lesivumelwano esokubhadalana imali na
isivumelwano yathi isikhona wethu kubizwe yina umchina obona ngokwemali and ubizwe ngamapholisa ethi bona kuyalapha tshela abantu laba ukuthi imali zabo uzabanika nini wathi before 31 January yabo then waphuma wakhamasathi a ngcono kube labantu abayi-3 ama ex employees uhambe labo e-ofisini yakho unamchayina lo-h r lalaba ama-outmate liyefenana phansi bizwanani ukuthi yikho yini baphuma bahamba bakhumakhuzalanale then basesenda i-message ku-group lapho esikhona sekuliphethena ukuthiwa mhlaka before 31 or after 31 so yikho lapho unomsindo khona khonapho ukuthi before 31 angisesefuna betezifuna namuselokuzala.
Umnumzana Mbwana Makawa ngomunye wezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi emgodini weJong Xian Investments ubexoxa leStudio 7 esewange. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Prince Impala unobhala jikelelo enhlanganiso emela izisebenzi zemgodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe.
Dubo lolu lukhanya luyaqhubekela phambili kuma mines amaningi alapha eZimbabwe especially ama Chinese companies lawo akhanya ngani umthetho weZimbabwe kabafuna ukusebenzisa bafuna ukusebenzisa umthetho wabo abawenzayo kulelizwe labo elise China ngoba ngapha basibona ngani si ku cheap labor into enje into eyenza ukuthi thina sizubuhlungu sithona siqala ngesikhathi esiningi into eyenza ukuthi izisebenzi zigcine sisiya ku HR namhlanje ema ofisini eJongjan indaba yokuthi ama HR abe lokho eqamba amanga enganike amalanga acacileyo ukuthi ama employees bazanikwa nini ama terminal benefits abo into ekhona ngeyokuthi umthetho ku SI 152 of 1990 ukliwe ukuthi ukhuluma ngendaba zema terminal benefits upon termination of contract so bona kabalandela umthetho lo kade abantu bekhala from last year abanye bahambe kuma Christmas benganikwa ngama terminal benefits sikhuluma manje kaba kanikwa yiko sesilithumela ipaper elithiwa kubazanikezwa mhla ka 31 January.
Kuyini elibona kumele kwenziwe ukuze kuvikelwe izisebenzi zohlangothi lozokwenjiwa sikhangela kakhulu ukuthi kulendaba eziningi eziphumayo ezokungaphathwa kuhle kanye lokungaphiwa izimali ngemfanelo.
Kuyabe kufanele ukuthi ku-Ministry of Labour kube lomunye obhoda ilizwe lonke ehamba efundisa abantu laba umthetho weZimbabwe i-Labour Act lama-Statutory Instruments ngoba abantu laba manxa ungaba-explainela bayenza ngani vele into eyikhulumayo kayiyenzi kayikho kayi-exist but nasiyasibabonisa ukuthi no umthetho ka kulumende nxa ukuthi umuntu angasebenza emsebenzini kufuze ephiwe imali zakhe nani ukuthi beyenze into abayenzileyo lamhlanje sebethatha omunye wezisebenzi sebemkhambise emapoliseni ukudimanda isalary yakho umkholo wakho is not a criminal matter it's a labor matter and it's a fundamental right ukuthi umuntu ephiwe izimali zakhe so ngokwenza abakwenzayo sokungani umuntu sephiwa icala lokubuza izimali zakhe khona kubhaliwe emthethweni ukuthi manqali ngasamfuni emsebenzini limnike umkholo wakhe ehambe kuhle kungena kuqabana.
Umnumzana Prince Impala ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi zemgodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe. Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Mehluli Mpofu osebenza eCanada osebuyele eZimbabwe lapho asesungula amabhizimusi okusebenza khona abantu abanengi efumugwe esabelweni seMatlelelen South.
e diaspora ngihambe ngomnyaka ka 2001 basika la nami njengokuke basika ngalinda i-hostility sasebenza ke hhayi kwasokufiti izinto sezingali ziyancezeka umuntu esehlalahlalile sekwazi ukuthi kwenzakalani langasefisa ukuthi hhayi ngizama ukuthi ngilingise lakhenzela khona ma ngithi ngikhangele umumo omazweni hhayi akusiumumo engiyithandayo for impilo yami so ngase ngithi hhayi othi nami ngibhajethi ngibeka amasenti ukwenzela ukuthi ngilungise izinto ekhaya ngiqale first ngayakram hhayi ngingakayathi ngiqale ngahlangana nenkosikazi ngatata elokhu elapha ekhaya ngazama ukuthi ngilungise namaphepha ukuthi andilandile pekthi amaphepha hhayi athathe isikhathi eside ngase ngithi hhayi wayebisi ngawaiting asiyakhe sibe nomuzi emakhaya ayakhumuza ukuhle kakhulu babuya bazosincedisa abantu bevula kanye nokushada kwethu kwesinto esakwenzayo sabona laphana u-Ezrachika wayesikile sazibona lathi sesikwi-studio seven enyezini kwaba kuhle kakhulu.
Kuyini esithi lakwenza okukhulu khonapho sizokuthiwa usulezitolo sulenkomo sulento eziningi akusithele ngamafishane
ngisiya kulokho ngisadlula kulokho ngisiya nge-step esokugcina yileso sisiqale kathesi isitolo sathola i-stand efumugwe business center ngomnyaka emibili edlulileyo saqala-ke ukwakha ngo-December ka-2022 umnyaka ka-2023 besiyakha size saqeda ngo-December nalo ka-2023 kodwa nakhona asibhedelelanga ukuthi kuphelele tu kodwa hhayi sasesivunyela ukuthi sivule abehelthi babuya bazoyi-expect abade hhayi kubenile singavuli sasesivula-ke so sibe sibelokhuzeni i-supermarket izovula end of ekuqaleni kwa-February and then kuzova le-butcher njalo bayivula ekuqaleni kwa-February i-cocktail bayisivulile vele ziyaduma sikhuluma njengamanje
ye nxa sikhangela khonapho abantu sizwa kuthiwa-ke bathole imisebenzi eminingi kakhulu sitshele ngamafutshane ngakhonapho
hayi imisebenzi ilemeni kakhulu ukuze indawo leyana yakhiwe izifike lapho ekhona kusebenza abantu abaningi abadlula more than 200 ngathi ngoba ekuqaleni kube nabagebhayo ama-surveyors sesi kwabuya abagebhayo i-foundation kwabuya abaley foundation kwabuya abe-concrete kwayakwaya babuya abachayitila ba-extendia nabaze bafike ekugcineni abokubhedelela kathesibe ngabeplasaring and then sazobuya abanye futhi abazofaka ama-electrical ukwenza ukuthi indawo siyilayithe namafriji wonke asebenze especially awedintsha lapho kuzahlala khona inyama.
Kuyini ngokutshela abantu abahlala e-diaspora ngokuthi bakwenze ekhaya?
Kunzima ukuthi kubatshele because abanye bakhona vele bona bazitshela ukuthi ekhaya abasaphenduki so kuya ngomuntu kodwa osalesifo sokubuya ekhaya. Ekhaya kuhle kakhulu yebo i-understand ama-challenges akhona kodwa impilo yakhona is different abangakwenza nje to try ukuthi babuye bezovakasha just for especially laba sebehambe isikhathi eside bezovakasha just see umumo ukuthi kwenzakalani bebone le development esilethwe ngabantu abaphandle ngale ukuthi ya something lapha ekhaya ngoba let's say ungaba prepare for the rest of your life you know mina very difficult ukuthi ngiza-investa everything phetheya ngaphela lapho engidabuka khona abantu bengikhumbule njengomuntu owahamba phetheya ngadliwa zindunduma njengalokho esikuzwa ukuthi laba bahambe egoli ababizwa ngokuthi yimgewu umuntu wahamba wagewuka egoli bazangavuya ekhaya ikho engakufunile kulalokho ukuthi ngibe remembered as umgewu owahamba phetheya ngahamba ngagewuka angisisa ukuthi isizwe sakithi singikhumbule njalo nakathesi manje ngahamba ngiyehlala phetheya ngikhohlwe ngasemuva kodwa bayazi into engiyenzile ukuthi lwalindoda loko ehambile kodwa ake yakwenza ekhana kunzima kakhulu
hhayi phosela okugcina khonapho-ke mpofu
abafowethu abazame labodadewethu ukuthi ekhaya ama-opportunities akhona maningi njalo engabe le ndaba lento ze-politics ungasuki nge-politics khangela i-development kuphela there is a sector eshotayo lapha i-sector eshotayo ishota ngabantu abebuya bezoinvesta abantu abafana nathi esikhona ngayo iphethe ekutholatholayo amasenti angcono kunala khona lokho esikwenzela abantu basekhaya kuhle kakhulu beyagedile umsebenzi basebenza baphambili nokuthi abantu bengarelaxi kakhulu empilweni zabo abazame ukuthi besebenze bekhumbule emuva.
Lo ngumnumzana Mehluli Mpofu obesebenzele eCanada esebuyelile ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kaNcube.